ngowambono kangeni ngikubeka ngale indlela okokuqala kumele ukuthi kungabi lokhetho o impumela egenqulwayo impumela okumele ukuthi yaziswa abantu okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu akube impumela elobuqotho impumela yoqotho ngezinye indlela ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i-opposition zonke including lo Mnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo authentic yila ngoba ochamisa abalawo ama V11 a authentic la izanu ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic so ke akuvunyelwane kuma V11 but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidilane ezikliwi ama ballot boxes wona lana khona kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo so once you temper with i-evidence ye-crime scene then sokusiba le-problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili so into esizakwenzakala-ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe ngoba i-SADC nxa njengoba layo isichiyo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokukhondaktha ama-elections awe-SADC so kutho ukuthi uMnangagwa nxa engomisa ikhanda aye phambili ngumuntu yabe se-illegitimate ku-SADC njalo akasenakho ukuthi angahlala imihlangano ku-SADC ngoba is an illegitimate president yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma ku-SADC ngoba ungakhohlwa ukuthi layo mgabe kulesikhathi akathi khona sebecilile ukukhetho wathi bona nxa i-SADC ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from SADC so into eyayibe ikhulunywa ngundoda yenalo wamahovethi ingqondo yezano ivele yinto abalayo
phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alisoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla le-CCC lamanye
angiboni Gandhi ukuthi lokungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho yebo ayizeki umthetho uyophule sibili kodwa-ke ukhumbule ukuthi izini ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate awudingi i-CCC kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contested ruling party so ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona but undoda ukuqina uyambona nje lenxa umkhanya ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi engomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa kodwa-ke hhayi bekungekwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni